Iningi lezakhamizi lithi belithwele amagabha abuzayo lonyaka ngenxa yesimo esibi somnotho. Zithi sekungumlando kahulumende ukuthi athuthukise impilo kaZulu emaphandleni ngomnyaka ozayo. Iningi lithi libhekane lendlala embi kakhulu njalo ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kubathiwe behlaselwa yindlala. Unkosikazi Agnes Mbangeni owesitezi phansi kwenduna uMathema uthi lonyaka kube yintando yenkosi ukuthi bengabulawa indlala. Ukhuthaza uhulumende ukuthi akhangele ngenhlalakahle yabadala emakhaya.
Bekungamnandi, bekumnandi kasishwanga kodwa bekungamnandi. Lanxa ngithengise ngokuthengisayo kumbe yinkukhu uthi uyangifakela ku-ecocate. Nxa ngivuka ngale kuthukhinje bathi topichukela. Hambe lakusuka ngithengisenye inkukhu topichukela futhi. Hayo alubana bekunguhulumende okwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe labantu abalupheleyo abangenelisilutho abe efanele ukuthi asikhumbule asinike imali eqondene lathi. Uhulumende sicela ukuthi asazi yena ngokwakhe.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Annelise Ncube owesibhula othi iningi lezakhamizi alisebenzi njalo liphila ngokudla kokuphiwa okusuka kuhulumende.
Mina ngesibhula kunzima sibili kulelanga elikhulu kakhulu. Kulendlala size sincedwe bonaba abamahulfe yibo abakhosela umbhida nokungotsotsi otsotsi bona kubulwana ngomuzi kungena utsotsi. Yikho abantu babe sebesizakala njalo silima ezona izingadi ukuthi sibe sezizuza phela okokutshebisa utsotsi loyabo umphiwa. Yikho kakulalo uthi esiphila ngalo akusetshenzwa liyabe nje luhlupho lodwa phakathi kwezona.
Unkosazana Media Sithole uthi ukusilela kwamafutha ezimota sekudale ukuthi behluleke lokufinyelela amadolobha amakhulu lapho abakade bethola khona impahla ezilentengo ephansi.
Umnyaka ka-2018 kunzima kakhulu ngoba into azithengeki. Ungazuthi uya eGwanda uthi iGwanda ingcono kwesinye isikhathi nxa ungabhathi izimoto ifikile ngcono. Khathesi ungaye eGwanda izimoto zokusendela uzitholi ziyabe zidayinela iphepha suswele ukuthiuphenduke ekhaya. Sesifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi izimali emabhenki sizithole. Imali iyabe ikhona engxenye ekhadini ngilayo kodwa eshophu umuntu uzafuna icash.
Ukuswelakala kwemisebenzi lokhu sekudala ukuthi abatsha emaphandleni abafana lo-Alias Banda bethenge impahla bethengisa kodwa layo khala ngokuthi kunzima ngoba labo abathengiselayo bayabe bengelamali.
Sina esizijilisa ngakho njengabatsha sabesenza umthiso wokuthi izinto zona ezizithengisekayo ukuze zithole imali but kunzima ngoba imali yakhona lakho ithola nzima futhi nesimo senu sesikhona esikhangelane lawo. Sina esingakhalaza ngakho kakhulu imisebenzi ukuthi sikwanise ukuzincedisa lokuthi sike lama-projekthi ashiyetheneyo okufuya inkukhu noma okuthini silona inkomo izinto ezingakwanisa ukuthi zisincedise empilweni.
Loba nje ilanga lekhisimusi selikhondela iningi emaphandleni lithi akulamalungiselelo aleli khefu ngenxa yokubhidlika komnotho. Unkosazana Relation Moyo uthi ilanga lekhisimusi lonyaka lizadlula njengawo wonke amalanga.
Hayi, ikhisimusi yethu lonyaka ayithembisi ukuthi ngaba yikhisimusi ejwayelekileyo njengeminye iminyaka edlulileyo ngoba nxa sikhangela le zinto zakhona intengo iphezulu kakhulu okuthi hayi ikhisimusi yakhona ezaba ngeyokudlulisa nje kuphela ilanga lekhisimusi ungayifisi ukuthi kungaba kudani okuhle ngayo.
Iningi lezitolo ikakhulu emadolobheni selithengisa impahla ngamadola emelika okudala ukuthi uzulu emaphandleni ongafinyeleli imali yaphetheya athwala amagabha avuzayo. Loba nje uhulumende phethe sithi amandla ebond lawedola lemelika alingana kusabala ukuthi usengezimithiyo ngoba iningi lezitolo lingasamukeli ama-bond notes. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.